Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Ngcwabakazi 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo phela abasuku bekhathe izikhali, ngakho ke iwelfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu. Nxa sisibe yazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
UZulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela Air Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhu bekhuphula intengo yempahla ezitolo nanxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizinisi uMnumzana Raila Odinga kanye loMnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela Air Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni izihalo ezitheni zalo. Ngokunjalo uthe kuqakathekile ukubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhele lezindlu zokuhlala. UMnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi ahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele Coalition Citizens Coalition for Change uMnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwezela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho ukubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF uMnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Hayi, ngamazwi aqhakathekileyo, ngamazwi akhayo sibili, ngoba siyananzelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service, kuqala ngawo amabutho asethenziswa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abathakathekileyo ngakukhangela izinto eziphathelane nendaba zedefense yelizwe, i-peace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintaina i-peace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho-ke i-welfare yabo nezimbuli zabo iqhakatheke kakhulu. Nxa sisibe yazi ngokwakha isizwe ngokuthi sigcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqhakatheke okunganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nasikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kungukuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba labantu abathaba kakhulu uthole sele announce ama results ngeku officially abantu bethabele phezulu ezigcwale ezaradini bethine the destroyer lama buildings okuchisa imoto zabantu esakubona kwenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Tramisa lebandla lakhe bethe bona hayi ama results awazi bona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke kokhana akulunganga yikho kumongamelo sithi hayi abantu bazofunda ukulinda lama institutions aphiwe amandla aphiwe lokwenza ukuthi yibo ababezokhetha phecelezi izek yibo abantu okumele be-announce ama-results ama-elections hathi zanu PF hathi CCC hathi loba yiliphi ibandla lombangazwe so amazwi kamongameli ngamazwi a-inspire yilokho okwenzakala ngaphambilini ukuthi hhayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana Harare, konke kunokuyana kufunakali. Ngakho ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabeshaywe uhulumeni.
Bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo isokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu. Ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni ungathini ngalokho
yaphuma imoklante commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu wabulawa ngamasotha kulezigangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engile yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaradeni ezokhisa abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe
ubaba uChamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqakathekisa njengebandla le-CCC njalo uthi ibenganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje weZimbabwe ungathini ngalawo manje
bekukhangelele lokuthi ngemva kokubana uba uNangagwa esekhulumile naye uzaba lokokuthi uSahalo uChamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheke ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle ngayivela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe
lo-ke umnumzana Mabutho Moyo owebandla lezanu PF obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uphinde waxoxa njalo lomsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Into yokuqala ikuthi izisebenzi zonke ezeZimbabwe ngitshole namasotsha namapholisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho ke dingasithi amasotsha lama-CCC kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuzi zabo zizisuthe ngalokho sithi thina njenge-CCC amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanele enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professional ngalokho thina e-CCC singake sakhomenta kaningi ngalokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-ZANU PF nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapholisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngithe le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilobelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akula yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembisa uludi lwenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo fuyehafule kakula lutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe PCC athi campaign ifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi ndasebenza within 100 days amasotha amapolice amafebu 7 abantu dibele ikholo labo liyabitheli ngono lalokhu ukuhola imali yezigcini.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawatemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kubela lokho esikubone kukhetho lwedluleyo.
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke isithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections lama-elections adlulileyo. Amasotha abulala abantu eHarare mhlaka 1st August babethunywe ngubani njengoba naye evele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThungweza eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, umsekeli wesikhulumeli se-CCC. Limusekhuluma lapho lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lolu daba usandakele emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetrol even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kuwukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabhizinisi. Asithathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloya nyaka ngicabanga ngo 2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathola ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo einkulu o food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncithiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyubugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi ivini noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese i-government ke ayizukuzilawula ke inkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni banakho ukuthi lo mthetho bawenze ungasebenzi babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo ngoba vele inkohlakalo yokucala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizwe ukwenzeka
lo ke umnumzana Senzo Nkomo ingcwethe ecubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe limuzwa ixoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili kodwa umunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50% ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, usithandekile mhlanga weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni the current deputy president ongomunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha abaphazamise khona as a result iMombasa county I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials and then sengisizwa ngani kuthiwa kule 2 of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga kodwa hayi ngaphandle kwalokho khanya ukhetho luqhubeka kuhle
ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya ungathi zindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto kumbe hayi bakhona labanye laba abasondeza eduze libona abantu bethakazelela bani kakhulu
ye eqinisweni nxa uthi ananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister Raila Odinga lo current deputy president William Ruto yikho nje sibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona sazo ukuthi induku loxa ucaka kuyawela ngapha
ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini
yenxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi hayi kwehlukile kakhulu into enhle lapha eKenya ukuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba-SCT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo. And kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi ibandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa luku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iphathi okuthiwa UDA, laye waqoqa amanye ama-parties aba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili-ke bebesiba lensolo ayikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa, for example, kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma-polling stations. Kuloyo kudonselwana ngakhona lokho even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi IEBC iphazamise ukhetho endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi ingakhampeni lapha, bobabili bebesabalala ilizwe lonke, akula ndawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Loke umnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuzwe ixoxa lapho lo Sthandekile Mhlanga owe-Studio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine, lokhe kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi izwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele-Russia ngokuhlasela eliwenze kwele-Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele-South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele-Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gandhi we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukuthi futhi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakazisebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza Ukraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi-ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi i-Ukraine ma ingasalitholi usizo olwanele emazweni asentshonalanga, kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona-ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminista wabo uhambela nje amazwe athile la e-Afrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ekhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubese senayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma lapho le Studio 7 SA South Africa. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le-Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi litshoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku sokuba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kubo-Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona eseswele okokuzinakekela nge-COVID. Nkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda, ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo sengisize college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithe loba ngifundile loba ule course eZimbabwe lapha, impilo yeZimbabwe inzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungaze ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sekunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama lami ngaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana, ngisiya kuboSouth Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho, ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibili ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami, ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investa.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi, kungasahambeki eDubai, uboSouth Africa, laboseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya, hhayi kuseduze lapha nje amatopu. Ngafaka lami umuzi, bese ngiyendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mngani, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena abe nguye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile, sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya sesitshintsha sesifaka ama-boggles. Iwotshi, hhayi, iwotshi sesiqalile vele, sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje yilakho ukuhlangana lenkinga. Nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabamba-bamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcina imali. Besithenga ama-assets enye umuntu eyokudla. Manje kathe sisokumele umuntu ayenze ama-projects onalawa ukuthi wenza awakhulise akhule. Kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uthi uyazama ukucela uze bethi bafuna amaphepha, thina amaphepha ezindawo akakalungi, silokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wakungakabili amaphepha endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi sinzama ukungezelela izibaya zehotshi, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe esinye ngifake, ntobhe esinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithole amanzi, sagebha imigodi yaziyaba amabili, sisehlule ukuthi siqoqala sehlule ukuthola amanzi owesibili sawathola kodwa amanzi angkhona malutshwane so ucina kusifisela emuva ekulimeni sike sazama ukulima safaka odelele sasibathengisa silivengene emashopo khona pa kubo choppies kubo pedis singenisa idelele sugar beans sike sabalazo sazingenisa
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.